kwelisizwe lapho ukuthi kulamahemuhemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, abantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzima kakhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu yikuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele okuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odubekileyo kakhulu. Kuzananzela ukuthi abantu abaningi bazihola kona bama-30,000-40,000 pound ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali le ayisebenziseki, balo mlando okuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idola lemelika. Abantu bayacharge ama-$40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimela ukuthi imali abayihola bavele ayise abancedisa abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$ ukuthi laba bahole yona kwenzela ibenelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlanga lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi sibanga esokuthi pho sifelani vele njengoba beya kangaka. Yikho okubangela lolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefike esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubeke ngisemsebenzini ngihole le imali engiyihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufike esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabesobonde hayi kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akuthi abadingi ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le lisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla nsuku zonke. Ngaso kuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini nxa silohulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisise, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo ayenze izifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sekusegcekeni ukuthi zikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezi uhulumende lezi athezinye zothi kodwa ikhathesi sesifike esimeni sokuthi i-economy sizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angazi athi uyacharge RTGS bakhuluma imali ezesabekayo ogcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uye itshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganeno. So ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa nguhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yekuzama ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu boke bezimbabwe ukuthi bantu bakithi la maqhathi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar ke sime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hhayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu enguhulumende wabantu uza kulalela njalo phela empilweni akufayelanga somgoqi izandla into zisonakala. Izisebenzi ziyafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedise, yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufela embelekweni. So ke izisebenzi asuke zima ufela embelekweni kuyikho sezifuma phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho ngaleyo ndlela yokuphela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.